sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Kanteniri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 8 kampalakazi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey, ukuhamba kwamagesi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifaneleyo. Uzagcina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo. So hey, uhamba kwamagesi sokuthwalise nzima kakhulu ngoba sokuze kusenza ukuthi singaphiki kuhle sisikhangelele endabeni zamanzi. Sizigcina singabi.
Udubo lokusilela kwamanzi luqhubekela phambili emadolobheni amaningi aweZimbabwe. Osekwengeze luhlupho lokusilela kwamandla kagesi elizweni jikelele.
Sokanti kwakhathesi ninjaninjaninakaa seniyo sihamba ukuleziwe wakufika umgabe lapha aqonde khona lapho siyabona labaabajetshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalizwe abamasinyalo kumbe senzinisela bona okwezikhona khona.
Iningi lisola uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyaphatheka ekugcotsheni kukamongameli wele Equatorial Guinea kulokuthi ahlale phansi alungise udubo lokusilela kwamandla kagesi elizweni. Abebandla eliphikisayo le-MDC bathi akula muntu ozakwalelwa ukuncintshisa yiloba yisiphi isikhundla kukhetho abazalwenza emhlanganweni wabo omkhulu owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udubo lokusilela kwamanzi luqhubekela phambili emadolobheni amaningi aweZimbabwe osekwengezwe luhlupho lokusilela kwamandla kagesi elizweni jikelele. Ikhansili yakoBulawayo ikhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ezibhorane ngoba impompi zokudonsa amanzi esuka emadamu asengasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelakala kwamandla kagesi. Lokhu sokwenze ukuthi isikhathi sokutholakala kwamanzi sinciphe ngamandla njengoba kade vele esilela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwamanje amagetsi acitsha amahole phose angamachumi amabili, i-18 hours, lokhu ayisikho kwakuqala ikhansili imisa ukulandelwa kohlelo lokuvalwa kwamanzi. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17, njalo engumgcinisihlalo wohlangothi olwe-Future Water Supply, uthi bayazama ukuthi badinge indlela zokuthi bancedise ukuthi amanzi atholakale.
Esikhangile ukuthi thina siyibulawayo City Council siyaqolisa kuzakhamizi lathi kuphezu kwamandla ethu baluhlupho olukhona eZimbabwe yonke lokubana amagesi ayasilela. Ngakho siyibulawayo City Council silendlela ezinkulu esikhangelele ngakhona ukuthi sikhangele ukuthi siyancedisa ukuthi sibone ukuthi sizangena kwezisola, sikhangele ukuthi siyakulungisisa khona lokhu ngoba leyo sola ayisebenzi indawo zonke. Kule ndawo ezizavuma ezinye azivumi isola. Ipho lwamanzi lukhona luyengezwa futhi lusengezwa yizisa esiluhlupho.
Umnumzana Joseph Nkomazana, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyabulawayo Progressive Residents Association, uthi uhlupho lwamagesi lamanzi aluqalanga khathesi, ikhansili kumele ibe leminye imizamo eyenziwayo.
Siyayibona siyinotisi ukuthi kuzaba le-interruption emanzini lapha kusezwa kulandela i-72 hour. Iye siyazwisisa siba ukhuluma lathi siyabona siyamagesi awekho. Kodwa vele nxa beyikhuluma ngokuthi khona interruption 72 hour water schedule, ambona ngani abakhuluma iqiniso ngoba vele akusalandela ischedule se-72 hours. Amanzi kawabuyi, abanye bayahlala sizinsuku amanzi engabuyi. Ponga besithi kuna interruption kuchona. Lezvesa layo sibona ngani hayi njengoba kwakhulunywa ukuthi kusole problem ezizo sengazi ukuthi yoni council izakubamba njani ngoba amagesi azohlale amagesi awaseko vele akusoze kuhambelane vele lezvesa lesithi council ngama schedules abawafakayo. Ikakhulu i-city council 72 hours ayisasebenzi ngoba
okugcizelelwe ngumnumzana Future Maphosa ayisakhamuzi sakobulawayo uthi ukuhamba kwamanzi kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kuphenduke.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey ukuhamba kwamagesi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifaneleyo uzagcina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo sokuze senze ukuthi singaphili kuhle sisikhangelele endabeni zamanzi.
Ikhansili yakobulawayo ikhiphe imbiko isazisa izakhamuzi ichaza ukuba ayisenelisi ukulandela uhlelo lokuvalwa kwamanzi okwamalanga amathathu, lokhu kungenxa yokusilela kwegetsi okuhlasele ilizwe lonke. Indawo ezilamakampani kanye laphakathi kwedolobho amanzi azaqhubeka ekhona lanxa kungela getsi. Unkosikazi Judith Ncube owesabelo sakobulawayo ekhuluma izolo esemhlanganweni obuqhutshwa ngumsekeli kamphathintambo wezemali uchaze ukuba okwengezelela ukuvalwa kwamanzi yikuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okuhlanzwa khona amanzi. Kungakho lokhu kusuka kudale ukuba impompi zamanzi zihlale zifile njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Equatorial Guinea namhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Teodoro Obiang Nguema ukuthi aqhubeke ngumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwenziwa. Nguema usebuse okweminyaka engamachumi amane lantathu 43 njalo phakathi kwabakhokheli abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside kwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Nguema wangena embusweni ngo-1979 kanti useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngenhambo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthe endaweni yokuthi avakatshe uMnangagwa kumele ahlale phansi adinge indlela zokulungisa udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Ekubona lapha mfowethu ukuthi nalapha umza Mnangagwa ethatha isikhundla sika umuyi Robert Mugabe wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeniwe nalezo izazithenjwa ngoba kuMgabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaMgabe wayehlala esentegeni phapha ihamba isiya kuni zonke nje zonke indawo lapha ayebizwa khona kungenani litheleli ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanike kwakhathi efuna ukuza mza Mnangagwa sengiyo sihamba ukwedlule kwafunwa uMgabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajotshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalinto abamasinyalo kumbe kuyizinsela bona okwezikhwama zabo. Into zakhona ezihanjelwayo akusiwo zinto eziletha izithelo kwizizwe ezimabo.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulo dubo lwamagesi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba le nkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukhona ongakuxwayisa yena ubaba Mnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini ubaba womuzi kasuze asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha ngoba sokutshengisela ukuthi uya wakhona bebe yananzi ishutheki ezenzi emzi abanye omongameli kwakhulu into yamagesi le into yamagesi ihlupha ngokuthi yena ubaba Mnangagwa ngiyayithembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kunezibhakane ezinkulu eziningi lapho ethi khona izaletha amagetsi nemakhale lemadolobheni izibhedlela izalungisiswa izithembiso zakhe zonke lezi esiyasiqondane lazo ecibili esiqondane le-industry ngamagetsi ngaye nomunye umuntu obekhambe labantu bakhe bezulu wakhe athi zahlala phansi alungisise leyoidaba idaba inkinga le yamagetsi hatshi ngibona ngathi lapha ubaba womuzi sepha uphambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lowo mhlangano?
Ukubhekathi thinki lafana ukungazi waye singabiza kusonke indawo elekeqonda khona lekathi mbethi. Umhlangano lo ukugetha lokho owegini lokho vela akusinizi lithi lapha eZimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vela akuncedi lito. Ngaye kumbe ngithiwa khona uqonda lele mhlangano ekhumumi yethu mbe singathi isade kumbe i-EU. Lapho umhlangana khona mfethu umhlangana khona abayanga akuncedi lito. Akula nto esingathi impilo ezithele singazizwa khona. Ngibona ngathi mina yakho umkhulekeli nje umongameli wethu uqeda isikhathi sakhe udlalise imali eZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngumcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora uthi akekho umuntu oke wethuselwa loba ukwalelwa ukuncintisa yiloba yisiphi isikhundla kukhetho abazalwenza emhlanganweni wabo omkhulu we-Congress mhlaka 18 kunyona le inyanga kampalakazi eHarare. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
UMonzora uhle wathatha leli thuba lokuveza ukuba ibandla lakhe lizancintisa kizo zonke izikhundla kusukela kwesikamongameli amalunga edale lephalamende lakamansipala. Lokhu ukwethule emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eHarare.
In the MDC, it is not the president who is going to nominate and choose.
Akusimongameli ebandleni leMDC ozokhetha abazancintisa kulolu khetho. Lokhu kuzokwenziwa ngamalunga ebandla. Kwagcizelelwa ngumsekeli wakhe uMnumzana Chief Ndlovu.
Ama nominations abe khona abe ekhokhelela ekuthini sibe le-Congress futhi kulabo abathole ama nominations adlula engathi ngamashumi amathathu awe percent bebengena ekhethweni. Kungaba labantu abathathu abangathola 30 maybe 40 bonke bengu 3 bayangena okhethweni. So bekungavalelwa umuntu bekulukhetho olukhululekile ukuthi wonke umuntu uvumelekile ukuthi angene kunomination for i-Congress yethu ezokuba khona mhla ka 18. Sikhangelela ukuthi sibe kuleyo Congress. Siyathokoza ngalokho esesikwenzile njengeparty silandela i-democracy.
Esekhuluma ngodaba lokusilela kwamandla kagesi elizweni, uMonzora ubeka uhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa umlandu wokungahleleli ikusasa likaZulu isikhathi sasekhona, okuyinto esekelwe ngumsekeli wakhe njalo uMnumzana Dlovu.
I-planning kahulumende ayiso planning ye 2 years. You have to plan ahead. Ukwazi ukuthi i-population iyakhula, i-industry iyakhula, and at any given time awukwazi ukuthi ube surprised ukuthi awusela magetsi awonelayo. So uhulumende okhona akazange akulungiselele lokho. Pho mangabe kuyikuthi uhulumende akanawo ama plans edlula iminyaka emibili emithathu, sizithola sesiloko esesiyikho khona manje. Lokho siyakusola kakhulu ngoba kubambelela abantu abalama companies, i-industry, lezinye izinto ukuthi ilizwe lethu likhule liye phambili.
Kodwa unobhala wogatsha olubona ngezokutholiswa kwamandla kagetsi lokuthuthukiswa kwendlela zokwapheka uDr. Gloria Magombo utshele intatheli izindaba kusukwana esanda kwedlula ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukudinga ezinye indlela zokutholisa ilizwe amandla kagetsi.
Over and above, in the long term, over 400 million was secured to improve dependable capacities in Bulawayo and Wange. We are also ramping up power production from the small thermals, which is Bulawayo, Harare and Munyati, to push it up to 45 megawatts.
Enye ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Lubani Nondo upha umbono wakhe phezu kwesimo sokusilela kwamandla kagetsi elizweni lokuthi siphazamisa kanjani kwezomnotho.
Ngokuhulumende ngabe kehlulekanga, ngabe kazange ezamazaba ama-excuse, ngabe namhlanje iZimbabwe ile getsi enelayo, ngabe namhlanje iZimbabwe ile getsi ikwana ilizwe lonke siphinde siyithengisele kwamanye amazwe. Ngabe iZimbabwe ngabe lamhla sisebenza i-solar powered energy, kodwa uhulumende wenzani? Wazichathela umuntu endaweni yokuthi enze amagetsi yena wayakha imikhukhu. Sayikhumbula indaba eGwanda ujahazakele imikhukhu yakhe.
Abe-MDC bathi bayilona bandla elizimisele ukulungisisa udaba lokusilela kwamagetsi njengoba belazo inhlelo abazaziqhuba bengakhethwa ukuba bakhokhele ilizwe abangeke baziveza okwamanje. Bathi balulungele ukhetho luka-2023 njalo bezoncintisa kizo zonke izikhundla kusukela kwezephalamende eziphezu kwamakhulu amabili 210, ezamakhansela phose inkulungwane ezimbili 1958 kanye lesikamongameli. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ikomishini yebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission ithi isifaka isicelo kuhulumende sokuba inhlanganiso zenkolo zilawulwe nguhulumende. Okwamanje lezi nhlanganiso azilamthetho olawula ukusebenza kwazo. Ngakho ke iZGC ifuna zilawulwe ukuze abesifazana kanye lamantombazana bathole ukuvikeleka. Lokhu kungemva kokuqansa kwenani lamantombazana abadlwengulwa kwezinyeza lezinkonzo, ikakhulu abokholo lwesipostoli. Abantwana abakhonza esipostolini batholakala sebendisiwe bengakanelisi iminyaka esemthethweni elitshumi lasitshiyangalombili 18. Ngomnyaka odluleyo kwabhubha umntwana oyintombazana wayele minyaka elitshumi lanhlanu u-Anna Machaya, ebeletha endaweni yabesipostoli engcwele esabeleni seManicaland. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Useni Sibanda oweZimbabwe Christian Alliance esixoxelayo ekobulawayo.
Ngiyayiva indaba esegudwini ukuthi iZimbabwe Gender Commission iyacela ukuthi uhulumende aregulate inkonzo. Ye, ngumbono wabo uyazwakala, kodwa isizathu abathi kwenze ngaso asitasibulisi kimi isizathu esingekho emthethweni.
Kungani usitsho njalo Sithole?
Isizathu esizocindezela okwayenziwa ngumthetho wesisekelo i-constitution. I-constitution yethu ithi yona wonke umuntu eZimbabwe ulelungelo lokuthi apractice inkolo yakhe ngendlela afuna ngayo. Kodwa indlela yona leyo sikukhangela ukuthi kumele kube yindlela esemthethweni. Singathi thina ngendlela abakufaka ngayo ukuthi kule nkonzo ezicindezela kumbe ezinyathezela kumbe ezenza amacala ekuhlukumezeni abantwana abancane, then zonke inkonzo kazinjani kaziregulate siyabe sesuke sakubamba ngendlela engasiyo. Esikhathini esiningi uzanika umzekeliso lapha ukuthi esikhathini esiningi abantu abadlengula abantu abangomama ngobaba, then singathi bonke abantu abangobaba bahle bavalelwe entolongweni. Lokhu yenzanga lutho, siyabe singenzanga lutho njalo. Siyabe sesenze iphutha elikhulu.
Manje udaba olunje lungabanjwa njani okusemthethweni?
Okwenzakalayo ukuthi nxa kulabantu abayenza into engekho emthethweni, labo bantu kumele babotshwe. Simple. Zikhona izikanyi, bayenza izinto ezingafunekiyo, njalo umuntu oyenza into engafunekiyo emthethweni kumele avalelwe, kumele abotshwe. It starts and ends there. Singavele sithi okuzayenzakalayo ukuthi sicele ukuthi inkonzo ziregulatwe. Into esizayibona-ke kade ukuthi sizabona isandla esingani what I might term heavy handedness kuhulumeni, and njalo sesibona ukuthi inkonzo zizasetshenziswa ukuthi kathesi engajoyiwiyo ilayini ngendlela uhulumeni afuna ngayo. Inkonzo engasoze ibe regulated kumbe ibanjwe ngenye indlela. Ngakho-ke siyabe sesiba-vulnerable as a country ukuthi yonke into esiyenzayo in terms of our religion, because i-religion yethu siphathisa ngendlela ezijeleyo. Then singathi ngayibe regulated, meaning to say ukuthi kuzaba le-legal framework uhulumente azakuthi right, inkonzo zonke kazibenje. Njalo akutsho phela ukuthi kungathiwa kwenzeka njalo yona leyo into ekade sikhala ngayo kathe sizayekela ukwenzakala.
Manje okungenziwa lapha kuyini ukubona ukuthi laba bantwana abadlwengulwayo, abanye bebadlwengula becathe ngemva kwenhlanganiso zabo zenkolo, kwenziweni?
Into kuphela esingayikhuluma yokuthi we are expecting ukuthi uhulumende angezelele i-penalty provision ukuthi umuntu odlwengula umuntu ongumntwana kumbe abayendisa abantwana kube ne-penalty provision ende esingathi sina ngesikhiwa i-deterrence angithi. But you can put so much deterrence on it, it doesn't follow ukuthi akusenze kwenzakale. But what it might happen is that lo nalolo umcabango ojulileyo ohlangeneyo uzaba ngumuntu ovele oyesabayo ukuwenza khonokho. So I don't think ukuthi into ekhulunywa yi-gender commission ukuthi kube le-regulation ezinkonzweni is going to assist. Mina ngendlela engibona ngayo ukuthi siyabe sesinyathezele ilungelo lenkonzo or lenkolo eliku-constitution ukuthi kade selifuze liwe-regulated. Kufuze sehlukanise lapho into ezimbili, umuntu oyenza icala kumbe inkolo kumbe abantu abahlangene abenza amacala ngababe ngabantu akumele behlukaniswe labantu abaphesuwa a certain religious position.
Ngiyaxolisa lapho lo belimlaleleyo bekungumnumzana Ngqobani Sithole oligqwetha elizimeleyo elesithole Ncube attorneys esixoxelayo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ugatsha lwezomvikela lakwelemelika lubike izolo ukuba lunike umsebenzi wama-contract obiza amabhiliyoni athoba munwe munye 9 billion ngayinye kumankampani agoqela e-Alphabet Incorporated, Google, Amazon Web Services Incorporated, Microsoft Corporation and Oracle Corporation. Lumsebenzi uzabe uphathisa iofisi yePentagon kwezomvikela ikakhulu ezebulenjini lolwazi oluthile lokuphathisa ukuvikela ilizwe. UJanus Wallace owabotshelwa icala lokubulala owayengumunye wabakhokheli ukulwisana lohulumende wobandlululo we-apartheid kwele-South Africa, uMnumzana Chris Hani ukhululwe izolo ngemva kokupika kweminyaka engamachumi phose amathathu 28 ngemva kokuxolelwa phansi kohlelo olwe-parole. UWallace osele minyaka engamachumi phose ayisikhombisa 69 bekumele aphume ejele ngomvulo, kodwa usuke wagwazwa ngesinye isibotshwa esezaphuma wagcina eselatshwa andubana aphume. Badla amalahle abantu eZimbabwe ngemali eningi ephiwe amalunga edale le-cabinet, labasekeli babo kanye labamela izigaba ezithiyeneyo edale le-parlamente. Amalunga edale le-cabinet anikwa ingxenye yesigidi US$500,000 umuntu munye ngamunye, kwathi abasekeli babo bathola ama-$350,000 umuntu munye ngamunye. Ngesikhathi kusaba lo mnumzana uRobert Mugabe engakasuswa embusweni, izikwelede lezi zagcina zibhadalwa nguZulu. Sixoxe lo mnumzana kucaca phulu omele inkulumane ekubandla le-CCC lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uphulu usungula lingxoxo.
Ngoba kuyinto enhle ukuthi izulu iyakhonona kangaka ngezimali eziphiwa abantu kumbe ezihamba ngokusetshenziswa kwemali kahulumende. Yinto engavamanga, mhlawumbe kutshengisa ukuthi abantu bakithi sebe-interest sebekhangelela kakhulu ukuthi izimali ziphathiswe. kodwa ke akusho ukuthi imali leyo akumelanga singachazeli abantu ukuthi wakuhamba njani.
Ye, kunapho ke
ngalokho sehlukanise izimali ezathiwa amaminista akwe-executive nezimali ezathiwa ama-members of parliament, ngoba akuzange kwaba yi-transaction efananayo. Izindlela zakhona zokuphiwa nalapho kusuka khona imali, umthombo wakhona kawufanayo.
Ncube, nanto udaba lolo mhlawumbe.
Ngokubona kwethu akusiyo into embi ukuthi abantu nxa besemsebenzini njengabo ama-MPs banikwe i-facility yokuthi khona babe lezikwelede, kukhangelwe ukuthi imali abazayibisela. Uhlupho lukhona yikuthi ke kusuka imali eziphiwa abantu njengamaloni eZimbabwe zingabhadala. Ngicabanga ukuthi uZulu ukhala ngakhonokho. Bese sikhathazeka ukuthi ominista isikhathi esiningi ngabezana, infact bonke, ukuthi bona baze bayiphiwa i-500,000 laba beku-40,000 yindaba bengazange ominista baba ku-50,000. Sibona ngathi nxa kade kungabe kuyi-50,000 kusenzela ukuthi labo benelise ukuphila, ngoba nxa sikhangela imali abayiholayo uThemba Mlisa uke wakusheya ku-social media lapha, I think omunye ngusikhala. So ke sibona ngathi okubi kakhulu ayisikho kubaboleka imali, okubi kakhulu ukuthi imali ibisisiba nkulu kakhulu ikakhulu yama-ministers. But for MPs generally sicabanga ukuthi njengabantu abazayibhadala akukubi kangako.
Ye, siyabona khonapho babaphula ukuthi vele ukubhadala imali kahulumende le one kuyahlupha. Siyakwazi ukuthi lanikwa ama-loan ukuthi lithenge izimoto zethu ezinjalo, kodwa likhumbule kulalokho kwakuthiwa yi-farm mechanization program, imali yagcina ibhadalwa nguZulu. Nxa kunje akuhluphi khonokho.
Into ekhona ukuthi umbuzo wale uvalid kuzamele kukhanyele sizabona ukuthi iyozala nkomoya. Kodwa into ekhona yeqhazekileyo ukuthi emalini i-background emalini kakhulu le yama-MP yahamba through a parliamentary process. Ngibona ingazani kwakuyindlela kamthilini lobe of just paying ukwenzela ukuthi ama-MP awanike i-facility benze something. Infact mina I don't agree with how he decided ukuthi asinike ama-loan, because yena kwakumele akwenze ukuthi anike abantu ama-back pay, and that was going to actually amount to more, ngoba ama-MP ilawa has been earning $65 for the longest time for this 5 years, the equivalent of $65. Kathesi isize yafika in the past 3 or so months, the equivalent of $200. U-employee yami endlini engimkhathileyo ayikhiphe im-180, omunye ayipheye almost $200. That's below the minimum poverty that I'm lying. That's what we've been earning for 5 years, uhulumende esehle ukusibhadala. Ukubuya kwemali leyo ukuthi sakhala kakhulu ngomhoro wama-civil servants in general. Saphusha umthuli sayiphushe i-budget to an acceptable amount ngo-September. That also then included also ezethu izimali, but yena wasephenza ukubuya ngokuthi sizanika ama-facility was wrong. But umuntu angathenga imali yakho ethi zizakunika i-$100 kodwa ngiyobhadala through Barclays, esikhathini esiningi uyayithatha kuphela. But ngibona ingazani zeshukekile better approach to that kind of thing.
Yes, buye kubabuncube. Babuncube, khonapho-ke ekubhadaleni izikwelede lezi, lapho ongazani abantu bathi yeyi bantu sokubuyela kudala khonkana kwenziwa ngurhulumente kamgabe.
Ye, uhlupho lukhonapho babuduba ukuthi into yonke ekweledwayo yikho phela okutshengisa ukuthi vele uhulumende wethu ligabha elivuzayo. Ayikho i-accountability, kayikho ukuthi alandelele kakulandelelwa lulo. Umuntu weZimbabwe wonke sekwazi ukuthi lami nje nxa kungathiwa kule 100 million ekweledwayo nguhulumende ezabhadalwa, angeke ngibe ngisakwesaba ukuthi manje ngizayibhadala ngani. Kumele uyithathe, ngoba wena ungayekela ukuyithatha nguwe osala uwaza. Nxa sikhumbula ngesikhathi se-GNU abalithi ngapha esiNdebeleni kabayithathanga imali okuthiwa ngamaloni, abempumalanga babekwazi ukuthi kakubhadalwa, ngoba lokho kusuka ngo-1980 besenza into efana. Bavutha imali baqeda, uhulumende wasala eguqe phansi ngamadola. So yiluhlupho lukhona lona lolu ukuthi obabophulu abake bathi loba sebekhwelede leyo mali bakufune ukuthi imali le izabiselwa njani. Kungabi lo muntu othi njengoba sengiphiwe angiyibisele. Nxa usizwa ukhala ngokuthi bebekweledwa kutho ukuthi baqhiwe ngenye indlela, ngoba umuntu nxa ekukweleda abe sesithi sekunika futhi isikweledi isitesi ukuthi akubhadale ngemali yakho, into enzi kakhulu. Vele bekungimangalisa mina ukuthi uhulumende ubanika njani abe-opposition even kuyisikweledi, ngoba siyamazi ukuthi
lapho lizwe umnumzana kucacaphulu omele inkulumane kubandla le-CCC lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokukhuthaza ukuqedwa kokuhlukuluzana ezimulini ikakhulu luqondise kwabesifazana namantombazana owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshwa kusasa. Sesigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.